siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezana uPF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokho belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu.
Senza izifiso zabantu. Yonke into eyenzakala elokhuzeni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengo-Minister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila.
Ukweziphathelane labatsha sixoxa lembongi njalo engumlobi uMnumzana Ntando Dumani.
Ukuthi makungulutheswa ngesiNdebele izaga lolu lugwalo ke olumunethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamathumi ayisikhombisa ngezinhlanu phezulu 575 kuhlanganisa lengcazelo zazo amazwi awo ahlakaniphileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wemguza edalele parliamente uMnumzana Obed Mpofu ongumphathintambo obona ngemota zokuhambisa kanye lokuthuthukisa amankampani kahulumende awama-parastatals uthi akusensuku zajwala ibandla lakhe elezanu PF lingathathanga zonke izihlalo edalele parliamente kanye lezamakhansili elizweni ngenxa yokusebenza kwalo gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu. Ukungxoxo ayiqhubele Studio 7 uMnumzana Mpofu sichazisela ukuthi kungani esitsho lokhu.
Abantu lokho besinika amandla ukuthi sibuse siye phambili. Isindawonye izanu PF libandla labantu kaso bandla lomuntu. Kuthi mina laba basingathi bayasishola bakhuluma ngama individuals kodwa abakhulumi ngabantu. Abantu yibo abathi senze konoko. Ngathi yidemocracy yakhona. Kodwa ubona abantu besesabuka emncintanisweni ungathi ufuna ukuwina irace ubaleke uterai ngiyasengigijima sikhathi ukhuluma ukuthi izidwedwe zama zotshaywa kuhle yeyi amasokisi ami adabukile. No, zama lawo engxawu zakuyazi kuyi-right ngelinye ilanga kodwa ungabiseli izifiso zabantu emuva. Senza izifiso zabantu. Yonke into eyenzakala elokhuzeni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengo-Minister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila. So singawesti isikhathi. Abanye bacabanga ukuthi ngxenye bazawiniswa kutshona bekhuluma emafonini bekhulume elokhuzeni emaredweni. Ukuwina kwakho kusebantwini. Mina yabona kangidliwa phela ama-elections ngokuthi ngihlala labantu enyama endlovu, ngihlala labantu emguze, abantu bayangazi. Nxa ngiphambanisa bangitshela ukuthi hayi lapha mdala sulahlekele indlela nasi. Yikho ukubusa lokhu not ukutshona ubusa ngamalokhuzane kwo-intanethi ukhuluma amanga.
Sibona ukuthi ibandla lakho linqobile kobulawayo ngemva kweminyaka eminingi. Ubona kusenzakalani kusasa laphana bazatshona bebuyela.
Silo mlandu thina njengoba sinqobile sokumele sitshengisele abantu ngathi vela kade bengazake basebenze lathi okweminyaka engu-15 or engu-20 bevotela ibandla eliphikisayo. Khathesi sekumele babone ukuthi thina siyenza njani okuhlukeneyo lalokho kade bekwenzelwa yilaba abanye abanganqobanga. Mina ngizibona silo mlando omkhulu kakhulu ukuze sisuthise izifiso zabantu. Izifiso zakobulawayo zinengi okwedlula kwezinye izigaba ngokuthi ibulawayo ama-factories avalwa. Ibulawayo izinto ziningi ezingathi sezivisele themba labantu emuva. Kodwa uzezwabona laba abaphikisayo besithi hatshi izanu PF enzelo izanu PF le constitution yayo eyitshengisela ukuthi sifuna ukuthuthukisa njani isizwe sakithi ngomnotho. Bona ade belandela i-constitution ade ikhuluma ngokwabo laba abade bebavotela. Kodwa sekumele sibatshengisele ukuthi thina okwethu kade sikukhuluma kuyasithuthukisa njani. So silo mlando omkhulu kakhulu njengeparty.
Ibandla lakho lizangena nini enkayi ebhinga lewangi lakuwo wonke amakhanseli sesikhangele emathebeleni?
Enkayi sikhona isaluza eyodwa i-constituency siyayisebenza bayakwazi ukuthi siyisebenza njani. Ngake ngayingenela but ngaphuza ukungena khona ncedisa i-candidate yethu kukhetho oludluleyo kodwa azange ziphumelele nisakuvuma lokho ukuthi yidemokhrasi yakhona. Ebhinga kulobunzima kweqiniso kodwa lakho futhi sisazama ukuthi siqale silungise ngakithi phakathi kwethu thina singakangeni ebantwini ngokuthi abantu labo bangalibona lezi gwenxa bagcina sebephambana ingqondo ukuthi kade abantu laba izigwengxele zivela nga. Kodwa konke lokhu sizazama ukuthi kulungise singakatshela abantu ukuthi sesingenile. Ewange lakho futhi sayawina iwange West, kwasale zimbili lazo zawina ingxenye abantu babebone obunye ubulokhu zenu izigwenxa kithi, kodwa sizazama ngemizamo yonke ukuthi sibatshele abantu ukuthi hayi thina simele abantu. Yikho abantu besivotela abaningi ilizwe lonke. Icholocho sesiyithethe libonile ukuthi izimange esenze icholocho. Inani labantu ade silabo esasilizuzile kukhetho lwadlulayo lolo luka-2013 luphindwe kabili le ngxenye yelokhu yabantu ukuthi sibe over 11,000. Ikanti kuqala sesikuma-3,000-4,000. Ukhangela ukuthi abantu nxa sikhulume labo sabangenela sakhuluma labo abantu bazwisisa. Injongo yethu ukuthi sisuthise abantu, bafuna amanzi, bafuna izikolo, bafuna izibhedlela, bafuna imigwaqo, bafuna yonke into, izinto kumele sizenze kathe. Sekuzaba lula ukuthi sisebenze lama MPs amatsha abakhethiwe kathesi ukuze singene koBulawayo. Kuqala kade kunzima ukungena koBulawayo ngokuthi i-council asoze kuvumele, ama MPs asoze kuvumele. Kathesi secholotho ngiyahamba, akula muntu ozaqalisa ukutshela izitori. KoBulawayo ngizangena kathesi, akula muntu ozangitshela izitori. Ngokuthi sesisebenza ngohlelo esihamba ngalo kulandela i-constitution yethu le-party manifesto esavumelana ngayo.
Lo mnumzana Obert Mpofu omela isigaba semgoza edale lephalamende njalo engumphathintambo kahulumende wabona ngemota zokuhambisa eyisiphathamandla sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7. Umeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Bethany Kobebe uthi umuma wendlala mubi ngamandla esigabeni sakhe ngoba izakhamizi azibanga lesivuno esihle lonyaka. Ubebe utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi akula manyathelo akhanyayo athathwa nguhulumende ukulungisisa lolu daba.
Uhlupho nje esilalo njengabantu beZimbabwe ukuthi kasila hulumende. Silabantu abangakhangelanga ukuthi abantu beZimbabwe baphila kanjani. Silabantu abakhangele ukuthi lanxa abantu bangaze balambe bafe akukhathalekile. Kambe shuwa kungaba lo hulumende ongathi yena unguhulumende oloqotho ohamba esiya e-United Nations ayecela ukuthi i-United Nations imncedise ekhethweni. Abe sesithi e-China iye banika amarayisi, kunikwe irayisi 2 kgs ngomuzi. Khuluma ngehulumende ozabakwazi ukuthi kufanele ukuthi abantu nxa sebelanda belamba besifa. Aye e-World Food Program ayekhuluma iqiniso ukuthi sokungehluli ukuthi ngisida abantu bami kwenzeka ukuthi bafidwe, kodwa kuyabehlula uhulumende khonoko. Sikhuluma ngohulumende ose-Africa othi yena nxa kuthiwa kufuna ukukhokheli kuye kuthiwa i-Africa ikhokhelwe ngumuntu one-91 years old.
Edale lephalamende liyake liluphathe yini lolu daba?
Ludaka olumqoka ngoba akula MP ongasukuma namhlanje, whether ungu-MP weZanu, ungu-MP weMDC ongasukuma uvule umlomo ukuthi kweyakho indawo abantu bayasuda, abantu abangakhangelelwa ukuthi balambile. Angiboni ukuthi ukhona u-MP okhona ongakukhuluma khona. Umende weZanu PF ngokuthi engamtshela khona ukuthi esintwini sakithi siyazi ukuthi umuntu uyazalwa, angazalwa uyakhula, angakhula uyondla. Angibondla uyaguga, angaguga uyaphumula. Angiboni ukuthi ukhona umuntu okuzala uPF ongakwazi ukuthi lalapho akhona yibo ulomntwanyana, ulomama, ulobaba, ulokholo. Nga umuntu ezalo lapho khona ube kwazi ukuthi nxa ulokhu uvuma ukubuswa ngukhokho ufanana nomuntu ovuma ukubuswa lidlozi.
Lo mnumzana Bethany Kobebe umeli wenkayi South edale lephalamende njalo isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Balaleli Studio 7 nisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngihamba lembongi njalo engumlobi oselobe ingwalo ezintathu zesikhalanga umnumzana Ntando Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo Ntando.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli njalo ngiyabingelela abalaleli emakhaya.
wethule ingwalo zakho ezintathu lapha khona ngapho ePlumtree ngolwesihlanu ugwalo lwakuqala lulesihloko esithi iyalila hwehu kuchoni
ukuthi yalila hwehu kusho ukuthi ikhalile insendlu yesiNdebele ugwalo lolu luzinkondlo eziqoqiweyo ezingamachumi amabili lesithupha lukhuluma ngezinto ezehlukahlukeneyo mayelana ngolimi nempilo nabantu besikhalangeni yikho ke njengoba libizo lalo kuthiwa ikhalile insendlu nje ngiyenza umsebenzi engibona ngani ngowensendlu wokubika konke okuhle lokubi kanti njalo wokuthi ngikhumbuze abesikhalangeni mayelana ngolimi lwabo njalo nangendlela yabo yokuphila.
Ugwalo lwesibili uthi wena imihodzi yebungwa ukhuluma ngani lapha?
Ukuthi imihodzi yebungwa ngesiNdebele kusho ukuthi inyembezi zomona. Lapha ke lolugwalo lungumdlalo wokulingisela idrama luphatha izinto ezehlukeneyo ezimayelana ngempilo yesikhalangeni kodwa ke ukuthi inyembezi zomona kuyisehlakalo ke esisuka sibe khona phakathi kwalowo mdlalo ngenxa yomona wabantu ababe bekhangele abanye ngamehlo angayisiwo beze begcine sebesenza ukuthi kube le ndaba ezingamanga ezimemethekayo zigcwala ngalabo bantu.
Elesithathu uthi wena makungulupeswa kuyini lokho?
Ukuthi makungulupeswa ngesiNdebele izaga. Lolu lugwalo ke olumumethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamachumi ayisikhombisa nezinhlanu phezulu 575 kuhlanganisa lengcazelo zazo izaga lezi ezisikhalanga namazwi yawo ahlakaniphileyo.
Ule nkondlo lapha uthi wena apa matongo umbonakene asizweni inkondlo yakho ngamafitshane.
Apa matongo umbonakene wahagwa nemoyo wangu. Unameko machena sekanga za kubo kwa nendongo. Gandalo venengela sevula ema bilila. Unkwa vile nswanja bakwa kwa ibisa. Eka mwete la meko buchena nkakawe molombe. Mbili mbako inongo le sabasa. Uno penyele la senyo nje ndala anga. Nzipo wayo aninga ulewe kwa kwa indo etukana. Ndiye wakagwa ne moyo wangu. Uno tamba uka vilila vula angwazo angu. Gumbo lilepa atamba ndo figama ndika puta mavu. Uno pala mapawa ngewa banaweka umpe vula nele ngulubi.
Lapha ngikhuluma ngentombi esikhalangene engiyikhethileyo yikho ngazithi apha matongo umbona ngithi ngike nambona nje bese ngichasisa-ke ukuthi ubuhle ayibo bona nangendlela angithinte ngayo enhliziyweni ngike nambona yini ukuthi unjani njalo ngubani.
Asizweni le injalo lapho othi khona anditotukana.
Dumelani. Ndihwehu yebukaranganyo nyimbuya isingahledanilila mimale zvakanaka nezvivi. Ndozvisa pasi mberi kwemakombwa ebuhegwe bukalanga. Makomba lume nemakombakadze mitunhu yechava chamambo. Mundiya dzimezeve, handitotukana. Ndahane ndevo yandipanda siku nesikati. Selonda linomela pamagalahongo enhola. Kutolika lumanga limwange pakati kwevanhu, koila. Ndoisa ndevo inolizana nebhuzva vanhu tana vakakuvungana kuti vamiridza pesundiani, pasina mwana angasundikwa, kubhatisa honi. Mundilinge kumeho, handitotukana.
Lapa, baba Nkomo, nizama ukukhuluma ikakhulu nabadala nabakhokheli basesikhalangeni. Nilwisa ukuthi nike ngibatshengise izinto eziningi-ningi ezibonakalayo kanti kungekho engikubona kumbe sikubona kucacile kahle ukuthi bona bathini ngakho mayelana ngokulahleka kwesikhalanga namasiko aso. Yikho ke lapha kuyindlela yokuthi ake sithi-ke thina njengamakhalanga sizinuke amakhwapha.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ntando njalo sikufisela inhlanhla ngokuloba kwakho ngengwalo zakho. Siyabonga kakhulu.
Nami ngiyabonga kakhulu Ntungameli, ngiphinde ngibonge kakhulu nabalaleli emakhaya kanti njalo ngibakhuthaze ukuthi isikhalanga njengolimi lethu asiluphakamise njalo sisondeleni sibambaneni sibhale ingwalo abantwana bafunde. Lumnandi kabi lolu
sipotelekwe linopotelekwa likavedope gule njelele linokumbiwa hwehu ikambalumbogwehana linokumbiwa mahanga nloveka lova maile kukalova musi kwakwa nemusavasi linokumbiwa vana vekalovana nenungo dzembwe hongwe ulwini okwizima
uka Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lontando Dumani yena oyimbongi njalo ongumlobi wengwalo zesikhalanga Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntungamile inkomo lilale
Imbongi ke leyo umnumzana Ntando Dumani obexoxa lontungamile inkomo kuhlelo oluphathelane labasakhulayo Ngesizwe ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi unyongolonkomo
Joshua Nkomo, Kabugo, Kanyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Tulavechugi, Pakeza Mokako, Abayebekeza Mamanzi, Unzen Sundi Abensundu, Kaluwe Sisi Vasase Rhodesia, Unziamante Bele, Eyakupa Bamhlophe Sizibeni, Zaphulukute Linkabe Zasidunga, Bhulukwe Lendoda Eyodwa, Elikhoka Lichumi Lamadoda, Ijube Elimhlophe, Elakha Isidleke, Kwahlala Imkhumbazana, Wena wempumgodi, wangawuhlala, owavula inkundla, wasinela izixhawu, wacisha umlilo wasentumbane, ehlahleli manzi, abanye bewubhula ngelomileyo, unawe nawuya, namhlazana kungayisuye, ubunyuka bemphethe, obulawayo, bamdinga phansi laphezulu, kanti usenduze wenkonjane, wayezizweni, umahamba yedwa, ethembini ntonga yakhe, abanye behamba namabutho, begade ngenganunu. Victoria Falls, Pope General Peter Wolsey, Watu Inkunzi Mkabuo, Ayikwe Inkunzi, Mhamisana Lawe, Africa, Kulikawela Makawa Nyongolo, Ela Kotama, Ingela Ngwebe Mtane, Umkonto, Owalolo Wakriche Nchelele, Intaba, Mkulo Mkabuwa Zana, Atasa Mwika Zama Puna Eshulega,
Mkabuo, Wale Tukule Sweni, Walethi nkululeko walethi ubambanesweni umqabuko sekufanele simbongeni sonke umfoka nyongolo wenu
Joshua Nkomo qabuko kanyongolo aramatate latela zimbuke sikhumbese hlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unzen sundi abensundu Kaluwe Siziba Sase Rhodesia, Unziamante Bele, Eyakhupha Bamhlophe Sizibeni, Zaphulukute Linkabe Zasidunga, Bhulukwe Lendoda Eyodwa, Elikhoka Lichumi Lamadoda, Ijube Elimhlophe, Elakha Isidleke, Kwahlala Imkhumbazana, Wena wempumgodi, Wangawuhlala, Owavula Inkundla, Wasinela Izixhawu, Wacisha Umlilo Wasentumbane,
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela ibandla lezanu PF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokhu belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu kweziphathelane labatsha sixoxele mbongi njalo engumlobi umnumzana Ntando Dumani hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngisithi lingakhohlwa ukuthi umhlaba lamhla unanza ilanga lokuqakatheka kwabobaba Father's Day.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.